Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries. Isikhulumi sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Sweven Shiroza uthi kuleziqinti ezintathu ezingaphuthi ihlandla lakuqala kulandela udlakela lokungaqhutshwa kahle kohlelo.
Namhla ngathi ekwenziwa ama-nomination akula muntu olethe i-application ama-nominations. Ama-wards asele i-ward 3, ward 9 eMpophoma, ward 17 ePhumula. Lodlakela ku-ward 9 lo-ward 17 obangela abantu bezandla abafike bangena endaweni lapho abantu ade beyenza ama-nominations. Ku-ward 3 amaphepha akaphelelanga, so yikho sokwenza ukuthi kube lesiphithiphithi namhlanje.
Uqhubekele phambili ethi kungamanga ukuba kube lenkethabechabi lokuvalela abantu ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe labanye ukuba bamele ibandla leli kukhetho oluzayo.
La manga aluhlaza Thoko Mandla, amanga aluhlaza njengotshani. Into ekhona ukuthi wonke umuntu usebenza kuhle. Ngananzelela umama uKhuphe ward 3 laphana ube ngumuntu osebenza yenza i-voter registration ebambene labanye. Udade udliwa udliwa ndawonye, usebenza ade wenziwa ndawonye. Ngibona ngani lokhu ngamanga asefakwe ebulenjini kwenzela ukuthi uphasamise inhlelo ze-CCC.
Unkosikazi Ellen Shurie Enga obona ukuqhutshwa kokhetho kubandla leli uthi kube lokuxokozela kubandla leli ngesikhathi bedinga abazabamela lonyaka kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla izolo ngolwesithathu singene ebantwini sibabuza ukuthi ngobani abacabangela ukuthi bazayenelisa ukubamela kuhle ephalamende, ekhansilini kumbe ukuba ngupresident. Uhlelo loluhambeka kuhle kakhulu ngoba sifinyelele kuzigaba zonke ezelizwe, kumaprovinsi onke lamavillages onke lakuma-ward onke esizweni elizweni. So okwamanje sisebenza le independent commission yethu ulomlando okuthola lokhu okuphume khona ebantwini. Sibebona ukuthi bangaki abakhethiweyo ngabantu ukuthi bangabamela kuhle kukhetho lolo luzayo.
Uthi abenze lokhu ngabafuna ukuba kube lokuxabana kubandla le-CCC.
Loba nje ukhetho luhambe kuhle endaweni eziningi kakhulu elizweni, sike sabona kwezinye indawo lapha ade kungani ukuba lokudlaki lokwenzakala kokudlakela abantu lapha ade bebona ukuthi bekungani akuzwanani kuhle. Labanye kwezinye indawo kuthiwa bachayiwe khona, kodwa nxa sikhangelisisa sibona ukuthi lokho okwenzakeleyo yimsebenzi yabantu abangathandi ibandla le-CCC, abantu abangasibo bebandla, njalo ngabantu abanye loba abanye ade bengabantu bethu esibabona ukuthi ngabantu abafuna ukungena kumbe ukukhetha kumbe bafuna kulabantu ababasekelayo ukuthi bekhethe. Thina njengebandla sisahluzisisa indaba zona lezi ezenzakeleyo. Esizakwenza yukuthi sizafaka izinqumo zokujezisa laba abantu ababetholakele besenze udlakela. Sikukhulumile, le independent commission izasinika ama recommendations ukuthi abantu laba bejeziswe, kodwa nje hayi balukuyindawo zokwenzakale endaweni ezintuthwane kakhulu okokuthi akungeke kwayenza ukuthi iprocess yethu yokukhetha ama candidates ime.
Obona ngezokhetho ku-CCC koBulawayo unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uthi basebenze kuhle namhlanje abantu baletha incwadi zabo zokubhalela izikhundla abakhethwe kizo.
Ilanga lesibili siwazele umuntu ujabulile.
Lisiyashona ilanga kobulawayo, ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela ukhetho lwamakhansila lamalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Abenelise ukukhethwa namhlanje loba nje uhlelo lolu lusaqhubekela phambili ngumkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uMakhuphe esigabeni se-Country Park, umsekendi wesikhulumi sebandla umnumzana Gift Ostalos Ziba yena ozanxintisa edinga ukuba lilunga lephalamende emele isigaba seBulawayo South, umnumzana Melusi Nyathi okhethwe ukuba lilunga ledale leSenate, uSeyiso Moyo okhethwe ukuba lilunga lephalamende emele uBulawayo Central, uTsepiso Helen Zivira okhethwe ukuba lilunga leSenate, lomnumzana Tinashe Kambarami okhangelele ukungena kuWard 3. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.